Okwamanje udaba lukandweni seludlulisele phambili njengoba kuvuke ephelele kwazi kwakukhunywa ku-provincial level. Kade seludlulele phambili selukunational level. Sikhangele ukuthi ku-national lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolwalo luxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukubakwazi ukuthi uvele nxa sokuthethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke ku-national level, khonapho sikhuluma ngabantu abanjani abakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe, ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mposo, mbona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36, ngiyabona singu 36.
Singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu?
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngama-provinces esiyamele iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu, kuyenziwe njalo kumbe kuyabomiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisitsho ukuthi kukhethwa ngama-province anti lamasiko avele achiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khonalokho bengama-province ukuthi njengoba kuludaba oluvela ku-province ethile i-province ethile isebenzisa ama-cultures wapi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya kuminista.
Yes, singathi-ke
uminista nguye osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu sivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuyabe kuqondane le ndunana leyo. Kuqakathekile,
singathiqakathekile
sukuthi imuli ibe yiyo layo elesandla esikhulu ba ngaze kuphonge province mve i-national iyekhuluma ngolutho olungazange luvele emulini, iyabe sikhangele ukuthi imuli yona itheni.
Singathi imuli yakhulume ekufisayo la kuthatha khonokho.
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela angithi lapha sokucunga ubululula ku-province la ku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambela yena yini le mkhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mkhuba yena leyo muli, yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonale.